Lanxa imfundo seyenziwa yaba imfanelo kuye wonke umntwana kusukela kweleminyaka emine, abazali kanye lenkokheli zakulumango zithi uhulumende ngabe imfundo yabo isidile. Wayisungula okusemthethweni ngemva kokwakha izikolo duzane lemizi ukuze kwehlise imango emide ehanjwa yilaba abaseluchako. Ukhansila kaWard 6 unkosikazi Noliya Gumede emangweni weMilonga uthi kunje abantwana abaningi kabasayi ezikolo nsuku zonke.
ECD-wadini lapho engikhona from Shandani to Sisiyathu bahamba a matter of 5 plus kilometers umntwana omncane siye esikolo. Lapho engikhona mina iSisiyathu 2 befunda eNdimakule ngapha eSkandakuwi ward 5 to 7 kilometers umntwana siye esikolo. Sicela kube lokuyisikolo okuncane ukuthi umntwana omncane siqalisele khonapho abe sesiya esikolo ezinkulu.
Ukhansela wekachechethe umnumzana Give Me Again Moyo uthi iningi labantwana baka-ECD kalikaqini, ngakho kugcina kusiba ngumthwalo womzali ukubeletha ingane emhlane emusa esikolo phinde amhlangabeze.
Umntwana uma esisuka endaweni ekhatshana esiyesikolo kuye kuyabe kungamphathi kuhle ngofika sediniwe. So kuyisifiso sethu ukuthi kuvulwe indawo eziningi esingathi ngama-education centers especially ku-early child development, kwenzela ukuthi umntwana uma esasemncane laphana engasizondi isikolo ngenxa yoma. So kuyisifiso sethu sokuthi between each and every primary school at least kube le Development.
Omunye wabathwelela umthwalo ngonkosikazi Ethel Sibindi waseMilonga othi uqukula umntwana ngovivi emusa eNdimankule.
Okwalapha kunzima, sivuka ngo-5 ekuseni ngigesa umntwana ngilungisela ukuthi esikolo ngimphekezele eze yofika ngo-7 ngoba sihamba umango omude, uhambe ekhala indlela yonke ngoba umango omude uhambe esiwa kwezinye isikhathi eke vuke ngimthintithi. Kodwa kunjalo ngiyamphekezela ngize ngiyomthiya esikolo ngoba kulezi nyamazane ezilobungozi ebantwaneni, kulezi ndlovu, kulezi mpisi. Njalo futhi ufika esediniwe ngoba ebehambe umango omude.
Uhlupho lolu lubikwa lungabhahanga emangweni weWange kodwa luyimvama esigabeni sonke nje seMathibeleland North. Lokhu kufakazwa njalo luphenyo olwenziwa ngabeZimbabwe Vulnerability Assessment Report yomnyaka ophelileyo besithi abantwana abangaba yisilinganiso samachumi edlula amahlanu ekhulwini 53.3% esabelweni lesi baphelela emfundweni ephansi eprimary, kuthi ihlekana nje elingayindawo yilo eliqeqesha lifike kumfundo yekolitshini. Umphathi ntambo weMathibeleland North umnumzana Richard Moyo uyakusekela lokhu kodwa esithi ingqobe ikumakhansili ngoba kuyilapho okumele kusetshenziswe imali ze-devolution funds.
Yizwi imali zonezo ezisebenza into ezinjalo ukuthi aluwa bona ba-identify nxa bebona ukuthi kule ndawo laphana isikhexe bephumele resolution njengama-councillors ukuthi imali leyana ingabuya e-devolution beyakha i-ECD eseduzane lemizi ukuthi abantwana bengahambi imango emide. Njalo lakhona oko kutsho ukuthi abantwana abaningi bagcina bephelele primary level because ama-secondary schools abekhatshana, abantwana begcine bedonde kuye ezikolo zangonoba kule nyamazana kulezigebenga abantwana badlengelwa nxa behambe imango emide.
Kunje amakhansila athi esiqintini seBhinga kumpumela yezimsephi yomnyaka odluleyo izikolo ezilithumi lathoba munwe mbili zwaswela ngitsho umfundi oyedwa wafinyelela ukwedlulela phambili ngemfundo ngemva kwempumela ye-olevu. Umoyo uthi ukuze kwehliswe uhlupho lolu uhulumende ngaphansi kohlangothi lwezemfundo usehlale phansi waphuma lecebo lokuthi kwakhiwe ezinye njalo izikolo zesecondary eziningi esigabeni sonke seMandebeleni yenyakatho langezansi ngemva kokunanzelela ukuba izigaba lezi ziyasilela kwezemfundo nxa ziqathaniswa lezinye izabelo okuyikho okwenza izinga lokuqeqetsha liqhubeke lisehla. Ngimele iStudio 7 ngiseWange ngiwunokuthaba Dlamini.